Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kalemiri kade siphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela lamuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika lamuhla.
Ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende yakhathesi yehluleka awomthetho, akunamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Sizakhumbula ukuthi mdabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York, lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa isezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamachumi amahlanu, njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 p.m. kusiya kuhola lesine u-4 p.m. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho okugoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI, ukubana ma umongameli we-ZANU-PF Emmerson Lambutso Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport, ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo okugoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini, njalo ungekho emthethweni abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhayelane lawo ayigugrawundi, ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende yakhathesi yehluleka abomthetho, akunamthetho eZimbabwe. Nxa sikhayelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke ehlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana iUN ikwazi ukusimelelela njengelizwe ukusimela njengelizwe leZimbabwe ubana abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina asikwazi ubana siye ngapi nxa siye Goli siyabulawa nxa siye Botswana siyagijinyiswa nxa siye kwamanye amazwe nje wonke akuya lizwe lapho singahamba kilo sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe umuntu onke akubona akula utshintsho okukhona singakhela inkokheli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa ubaba uchamisa egijinyiswa siyangenelwa kumaphathi so akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe zilungiswe ilizwe likwase ukuqhubeka phambili amanga kaphele so ukuhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke umuntu wonke
ungasela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abanengi yini
sikhangelele inani labantu abalingeneyo airport njalo sikhangela ubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngeyani injongo yethu ngeyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka sikhangelele ukubana ukuhlunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele iUnited Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise UN kuqakathekile ukubana iUN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023 njalo ibandla labo lomthetho le-Security Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani singabopha njani umnangagwa ngamacala akhe alawa amaningi umuntu wonke nje uyawazi fuqe discard ngakho sifuna indaba yakhona iphelele khonale
lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese New York. Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe njalo liyayemukela kodwa lithi kunenge okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Kambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UKambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokutshontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Kalipani Pugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzana.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Ngibongelele ithuba lokuthi ngixoxisane nawe. Kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa inzwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Ayiso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenzwe ngubani? Ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini. Umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini. esintwini uminista onguyomrikholileyo ayiso umuntu esintwini so i tribalism leyo iyenziwe ngubani angithi yabona ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBait Bridge siyafika eVictoria Falls la eMathebeleleni ungene office ne office kaHulumeni abaningi ngabantu abangasibo beMathebeleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa aso limi labo mangingena ama office lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isishona kodwa beforce ukukhuluma isishona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesishona okhuluma isishona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizukuyithinta sizoyithinta ntisise sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyiwani owesintwini one capacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi ukambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims e tribalism ngabantu esintwini ongazungena liphi office kona la eMathebelele nasakhuluma eHarare kona la eMathebelele sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngihambe wonke ama provinces wonke ama districts ama district national and also sithola abantu bakithi mabe khona ba have bafihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale le culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla lesicc abathi bazahamba emthethwani ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi imsakazi bazoye court on what standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty ayem recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakho naso abantu besintwini wangabe bhale incwadi ayiso umuntu wesintwini so angazi ukuthi uyabezokhuluma ngani uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angazi ukuthi kugabe ngobe tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athini uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa ye tribalism akekho sengijike umuntu wesintwini o tribalistic akekho even uyiwani
Alo ke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Ukusilela kwamandla kaGetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude Inkampani yamandla kaGetsi yalelo lizwe e-Eskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kaGetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga. Lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe leSouth Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu.
Umumo wamagesi okwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthengisa ukuthi i-solution ingatholakala ngokushesha. Into zimi kubi kakhulu amakhampani amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vali amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho.
Ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokuleminyaka eminingi. Abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kaGetsi ebuya ngesikhathi esijene.
Ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagesi so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba izinto eziningi abazenzayo lapha bazenza ngogesi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogesi ayofuneka so amagesi lepho so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu kakhulu ngoba nasemathown phela kuthola le nkuni kazikho lapha izinkuni ziyayo zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu
ubona abantu bathini bathi kwehluleka kwahulumende na
iningi abantu bathi khona iEskom njengekampani ezamagetsi omele inika abantu amagetsi yengathi yehluleka kukhala ngathi kukhona okunengi ongakhabi kahle abanye bacabanga ukuthi ngaba yisabhotethi eyenziwa uhulumente into eyenziwa ngabomo akusazakali kodwa umuno okhanya kukhomba kubo kukhampani yamagetsi eyi-Eskom yena omele ukuthi ngayo isebenza kanzima ngoba le answer ukuthi batho bona ukuthi ngathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabantu bathi kuphela kona kuyehlula ukuthi banike abantu ugesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba yedizili bathi basebenzisa idizili eningi kakhulu phinde le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngathi kodwa-ke ikwehlula kwekhampani ma ngokubona kwabo.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayi Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Pretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labahuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho umuntu engachada okwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7 njani Studio 7 hayi thina siyaphila siyabonga izindaba lisibethela zona lisinikeza zona izikhathi zonke nje hayi siyakujabulela lokho isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanu PF mina ngiyaxolisa mina ngokuzalwa nginzalo ngokuzalwa ngisuka kule Felabhusi ngingusibandi Sibongo ngiqamba igama ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe siyahlupheka kulelana lizwe kodwa ma bekhuluma uzeza ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amanga amakhulu sibe lokuthi abalalanihlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behluphekelize ukuze kuqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane ndawulelana lizwe hayi 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 sizwa ubuhlungu babulala abantu hayi asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulelana lizwe asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kodwa hayi ngenkosi sizaphila uNkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihlupheke kakhulu asazi ukuthi sizophetha kanjani okuhleze kwamanye amazwe sicela usizo bazazi basiqothe sikhona kuleli lizwe labo singakasizo elizweni lethu sihlupheka hlutshwa njengabantu nje iinkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazabantu abazo kodwa uzulu wonke wasezimbabwe ehlupheka ngibe sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanu phe ukuthi imhlupho yonke le esibhekane layo abayiboni kungenxa yani bengayiboni bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano 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 ngasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithwele nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane layo kulana lizwe lasezimbabwe iphume izanu p f kulana indawo ithiyela abanye abazaqondisa ilizwe lasezimbabwe shuwa lizwe lasezimbabwe lilizwe elihle kakhulu lihle lihle silizwe lena namanje inkokheli hayi hayi sibusaza inkokheli ezigcwela inhliziyo yembi abantwana bakasathane hayi ngiyabonga ngingabi mude kakhulu hlobo zakho
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi liyibambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi hayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into eyi-1 hayi bantu badidi impanzamiso kiba khona vele konke umuntu akulamuntu apha phambanisi Studio 7 nje sawu accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela wonke wonke umuntu lamaphutha so lengabe selisola ngabe selisola ngani selisukuyihlala yenza ka Studio 7 hayi akunjalo bantu bazamana kubekezela njalo lalabo abathi imlayezo bayifundwa zamana kubekezela abantu baningi laba siwe wedo ofaka umlayezo la baningi abantu abafaka imlayezo lapha so linde wakumlayezo uzazofunde sina tethi ayihlala isikhathi ingafunda but asisa accept ukuthi hayi abantu baningi vela abafaka imlayezo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe azamana ukulinda zamana ukulinda isikhathi nesiningi njalo ngabe lokho lichothoza Studio 7 iDA uphinda phini into one khona lokho okhulume last week lapha sithi Chris Gardner what zama ukuzibamba wona babo lapha Studio 7 kasekele hlangothi ukhipha njengoba zinjalo yes siyalibonga Studio 7 liba benjalo basakazi ayi siyabonga
sanibonani ku Studio 7 labalandeli baso ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngamaChina amaChina kahala phawa eZimbabwe abantu abale power yizano amaChina anikwa ipower yizano PF ngizwa ngendaba yeGugground badala indaba yeGugground ayistopanga namanje sasekhona emathebheleleni mawufuna ukubona hamba amaborder gate wonke la eGwanda eBed Bridge ePlumtree eMaitengwe uyobona ukuthi abafowethu omalayitha bahlukunyezwa kanjani ngamashona hamba ubona ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu indaba yeGugground isebenza ngendlela eziningi angazi ukuthi abantwana basemathebheleleni bangazikhipha kanjani kulinkinga abaphezu kwayo ngoba lento yinto eyahlelwayo ngoba kwakubulawa umama ezithwele kuthiwa babulala umntwana edizident lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo ngaphandle kwezano PF ayikho enye into ethi amaChina angayenza athatha i-order from kuzano PF
Studio 7 njani athina sithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe abadala emakhaya bethuselwa abathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiyabagcinayo ukuze bebe ngaka but abadala sebesithi abasafuni kathesi kokuthi ukuthi beke bevotela izanu bathi yithi saligcinayo lize libe ngabantu abadala bengaka but kathesi sesiukutshintsha sizama ufona ufana umncane isisi hayi izanu asisafundi emakhaya sibile abadala sebesithi no abasafuni
kukanjani livukanjani ku-Studio 7 ngabe njalo kuzo zonke indawo ngabe ngicela ukubingelela abafowe ikhumbuzo ukhumbulani undaba ufele bakhe usisi saziso kwamncane wami umazilisa ekufani lapho ekwenjani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana lapho ekhaya etsholotsha abakumachudi labonke abakumazilisa entikinjani lonke labanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ngabe linjani umzingayo lokhumayo elibane shabu
njani ko Studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ukuqhubeka lisithulela izabe zingathathi hlangothi kama MK ngibuya elibane eshabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-PPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-PF ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lisathi ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-PPC khipheni izanu izanu sifana lenyoka engene endlini inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year ikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asisafuneki ngicabanga ukuthi wonke umuntu
ngitshona njani Studio 7 ngitshona njani hhayi thina siyatshona okhuluma ngosibanda hhayi siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona into nje ngilokudana okukhulu sibilo kumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo into enzisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhatala i-school fee abantwana kabafundi and imali ziyafuneka amatisha kaholi asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusidide ingqondo uthola sithuka la ma-teachers siyaba-teacher at least imali zethu bengafundisa abantwana kade hhayi siyabagcona abantu bakankulunkulu kayisiba balo mlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi so kuyazihlupha kakhulu okwinto kwangikhona kakhulu ngento zohulumende weZimbabwe kuba sisakwazi ukuthi abantwana sibabhadeke isikhulu finjani lokhu bengafundiswa imali ziyafuneka sibe and imali zangkhona zifuneka zifuneka ngama-rand US dollar imali yangkhona kayikho siyazama ngendlela zosisakwazi ukuthi abantwana sizangaphi njani ngumuma oyenzakala elizweni lasezimbabwe ayi lokhu kusizwisa ubuhlungu sithi deke ingqondo asisakwazi ukuthini singayiqala ngaphi siyigcine ngaphi lezi ndaba abantu bakankulunkulu amatisha laba sibasoli ngomuma obehlele ngendlela okwehluleka kukahulumende wethu uyehluleka kakhulu kakhulu kuyehluleka sibi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kwinombolo zethu ezithi plus 1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II izolo, iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane usipha umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa-ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokhu. Imidiya yethu ngapha, intatheli zethu ngapha emazweni nala entshonalanga zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi busobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokhu. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha. Kodwa-ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi, hhayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa-ke hhayi esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina, abantu sebephonga ukuba khona nje bephume emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokhu. Ngileqinisa lokuthi akuyi kuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andubana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe iriphabliki, bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kozala nkomona. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry lo William. Kungani ubudlelwano bakhona bumunywana sibili? But ke well, thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebe ngabantu ababuyisanayo njengomdeni, bebephile beqhubeke bephila njengomdeni bethandane, njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebe ngabantu abathandanayo abazukulu bakhe kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngwakhe uPrince Andrew angithi umbonile abanye be uKing Charles uPrince Edward noPrincess Anne kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa uEndu bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexuxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bhilithane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.